ndondisi ndoti mosara zvakanaka
sokuisikati sendaba ku VOA Ndebele.
Ola mgela ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 29 kuLwesi 2023 ngutabo kanqube. Endabeni zethu lamhlanje
umumo omubi kufabalele kuphalanga izinkomo kuyathuba abantu bayalamba ibhakede kathesi ungathithi uyazama ukudinga hamba ibhakede lokuthi kuthenge abantwana bengayizi selidonsa kubo-$10.
Ziyaphela izifuyo elubane ngenxa yokuswelakala kwamanzi lamadlelo.
Kulo mkhankaso ophakeleyo owokuthi idolobho lihlanze abantu bafundiswe futhi ukuthi bangalahlizi kule kungene leyi khansilo yenza ehlunganelwa ngobaba meya uDavid Khoza ibona lamakhanselas basebenza
nzima. Izakhamizi zakwaBulawayo ziqhubekela phambili ngohlelo lokuhlanza imigwaqo. Bathwele nzima abathenga bethengisa impahla eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ziyaphela izifuyo elubhane esabelene semathebelele North ngenxa yokuswelakala kwamanzi lamadlelo. Abalimi abakhulume lo msakazo weStudio 7 bathi zifa nsuku zonke inkomo ezihanjiswa umango omude kudingwa amanzi. Bathi akusela madlelo esigabeni lesi ngenxa yokuswelakala kwezulu. Sixoxe ngodaba lolo lomlimi ohlala eduzane leJocholo, umnumzana Thembelani Moyo.
Umumo omubi kufamalele kuphalanga izinkomo kuyacuba abantu bayalamba ibhakede kathesi ungathithi uyazama ukudinga hamba ibhakede lokuthi kuthenge abantwana begayisi selidonsa kubo-$10. Sikhuluma nje ilanga indlela elithisa ngayo, hhayi hhayi akumawu
izula lini yini khonapho
okwakathesi kukhwamalele wokuthi vele asazi ukuthi inkomo zisela wona amanzi okunatha lokuthenziwe ukuphanda imithombo emfuleni lapha kuchangani lapha, hhayi kubi kakhulu, kubi kakhulu.
Singathi bakhona asebefelwe izifuyo khonapho kumbe kumenjani?
Zifa kakhulu, zifa kakhulu. Akulalanga lamahara lapha, imalanga wonke lapha sekuvuka kuphela inyama, sekugcwele inyama lapha obhubha lapha inyuba. Akusela nto enhle kakhulu vele lapha, ukuthi nxa kungadonsa kunje izivaya ziyavala.
Kunzima, pholi zakwenzani moya?
Okuzwisa ubuhlungu yisimo okuyikho khona lapha, inyamazana empisi okuthi nga akula nyamazana zendlela ezi inkomo ade sizabe sizihambise emangweni lapho zingathola khona ukuthi engxenye lapho kuyabe sokuhlume khona kakhulu ukudla okunjengezihlahla. Manje impisi kubhahlile endaweni yakithi lapha, vela kulayo indlela lapho esingalondekeza khona izifuyo zethu.
Abantu manje benzani njengoba kungela manzi? Lezi zifuyo eziseleyo-ke zinatha ngani?
Okwenzakalayo lapha thina siduzane nomfula uChangane, uChangane lo ulamanzi eduzane ungagebha ufake idramu inkomo zenelisa ukuthi uzithelelele ubaze imikoro zinathe khonapho. Yindlela yangikhona sokumele ukuthi izifuyo zethu ziphile ngayo, sokuthethiswa amalanga ngoba yabe usesaba ukuthi uyazinathisa daily lakho imango uyazichaya.
Ekudleni-ke abantu bami njani?
Kubi duzi. Ukudla njengoba ngishilo kuyathengwa amabhaketi, ibhaketi liyenza $10. Iyatholakala impuphu ama-10 kgs, i-10 kgs sikhuluma kunje thina emaphandleni lapha sitenga ngabo $7. So sokumele ukuthi abantu kudonswa nzima sibili kakhulu, akusamanga kuhle lapha.
Umnumzana Thembelani Moyo ngumlimi ohlala elubhane esabelweni samathebelele North, sixoxe laye eseGwarayi. Izakhamizi zakoBulawayo ziqhubekela phambili ngohlelo lokuhlanza imigwaqo zisithi sokuhlanzekile kwezinye indawo zedolobho leli selokho kwaqala uhlelo olwethulwa ngumeya uDavid Coulthard osenikwe igama lokuthi ngumlungisi. Ake sizwe uAmbrose Sibindi osesuka esikhundleni somgcini isihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Siyananzelela ukuthi njengabahlali bakoBulawayo kukhanya kulo mkhankaso ophakemeyo ukuthi idolobho lihlanzwe, abantu bafundiswe futhi ukuthi bangalahlizi. Kuleyo kungene leyi council yentsha ethunganyelwa ngubaba umeya uDavid Coulthard. Sibona nama-councillors basebenza nzima. Kuluhlelo oluhle kakhulu ngoba siyananzela ukuthi indawo eziningi siyabona amakhampani izikhathi ezikhethekileyo nayakhuphi sebenza kuthele bekhile besithanyela bekuthi zithanda amakhampani abo. Sibona ngathi izini ngakhala ama-departments analala kahulumende, emapholiseni, emasotheni, kwanye kwabane kubomhlahlandlela onanto edibi. Ama-parasitas e-railways ngathi ngabonge bazesebenza. So khona kwanye siyabona ukuthi ngaphandle kokuklina kukhanye ngathi kuhlanyelwa ingqondo leya yokuthi sibe ngabantu abahlanzekileyo, sinanzela idolobho siligcine lihlanzekile. Bese futhi sikwenza ukuthi omunye lomunye aklini indawo ahlala kiyo. Sibona ngathi ngaqhubeka kunje idolobho lizabangcono leya nganje abantu bedinga ukufundiswa, kodwa solungabi imfundiso enkulu evakalayo ngoba sifundiswa kuphela ngomlomo, sifundisa sisebenza. So kuluhlelo olusho fanele nezakhamizi esizithayela ihlombe ngakho.
Ye, kodwa nxa sikhangela phela enzikini yedolobho kulabantu abathenga bedingisa impahla etshiyeneyo, kambe khona ukuhlanzeka khonapho kunjani?
Ye, abantu labo njengezakhamizi esikhulumelaneyo ukuthi leyani indawo kalilungisi njengoba ufitho bayathenga bethengisa. Abantu abana abaningi sebekungugcwala nje idolobho lonke, akusahambeki kuhle. Njalo okunye sinazo ezingabanye abandlela ababuya bezothengisa abasuka eHarare, abanye basuka ngaphi suka outside kuridin le emagebheleleni bezothengisa impahla zingaphela bahambe. But futhi babuye belale khonapho into ekhathazayo futhi nale bona kuyabisela i-program em balala ngabane ezitaradini and lingalandela kula ma-toilet bafawula ma-sencar lane. So ilihlupho olukhona ukuthi singalosihlupho lolwala bona abantu ababuya bethona belale esitaradini banabethe ngendlela abenza ngayo igcobo lizabangcono. So-ke sibona ngathi i-counseling then le ilo mlando omkhulu okuthi abantu labani kakhulu ku-5,000 imali babona ukuthi baphathwa njani, kube le ndlela yokuthi engxaye badinge samuye basuswe bengazi basuswe. Bese ukuthi labana abalala egarajeni laba abuya bedlela phandle kwezi indawo ezothengisa belala khona bayala abakhitshi ngoba balobuthabo ophakeneyo. Njalo into ehluphayo ifanele siqinde ngayo siyiqinise ukuthi babuya bezothengisa khona abana bangesa idolobho bangacela ukuthengisa 2-3 days babuyela kibo lapho abahlala khona. Thina njengabezakamza kobola sosala sikhupha imali futhi ukuthi uqine idoti leyana ngezi ndlela kudle esikhwameni sethu izakhamizi. Bona abadlilaabahlalise esikhwameni. So kokwana kuyahlupha ukuthi abantu abanabakhutshe bavunyenabethengisa abathengisa kusemthethweni babhadale kukhansi ngokuthengisa kwabo kuzenza ukuthi labo baletha imali phakathi ekhansilini ukwenzela ukuthi imali iqhubeke iphile isuBulawayo.
Ye, nxa sikhangelayo futhi njalo abantu bonke jikelele koBulawayo bangafundiswa njani ukuthi bengangcolisi idolobho?
Kunendlela eziningi zokwenza khona okwenzakathi sokuthi kuyaklinwa imfundiso, kodwa ingxenye sokuqaphela ukuthi i-council iphume lohlelo nezakhamiza ziphume lohlelo ukuthi abantu ngokuhlalisana kwabo ngiyakwazi abantu laba abanye balama-committees abasebenza la kubizelana ama-committee abo bangabaki imijova bangabona abathengisayo babizwe batrainwe bafundiswe ukuqatha kokuhlanzeka besuke lapho labo bahambe kuma-members abo kuzenza ukuthi nxa betyela ama-members abantu bazisingana, kodwa nxa betyelwa umuntu we-council babona ngabe umuntu we-council usemsebenzini. So kuyindlela yokuthi batyelane bona bodwa bafundisane bona bodwa kunanzeleka ukuthi ukuhlanzeka kuqakathekile. Njalo kulo hlelo lwenziwa yi-council kathini sokuthi abantu abathanyelayo ikakhulu ngapha kuma-suburban areas nabantu abayizakhamizi khona bona kuyanceda abantu babone ukuthi sebezitiyela indawo yabo bafunda ukukhuzana. So-ke sihanto enkulu iyimfundiso yokuthi abantu bafunde ukufundisana kwenze ukuthi kungalahlizile igama lonke.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngosesuka esikhundleni somgcini isihlalo yenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Bathwele nzima abathenga bethengisa impahla etshiyeneyo emigwaqweni koBulawayo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, uGibbs Dube owe-Studio 7 uxoxe lomnumzana Michael Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association.
Abantu abasebenza kathesi yayi basebenza nzima nxa sikhangela umomkhathi othisa ngako khipha umkhovu etyeni. abaningi bayashiya indawo zokuthengisela eziqondileyo njalo futhi ezihlanzekileyo. So kuloku nzima abantu bayatsha ngelanga. Imizamo ekhona ikhona, but yayeneli ukuthi abantu abasebenza bathole indawo zokuthengisela ezivalekileyo ukuthi bangathwali nzima.
Inhlanganiso yenu yenzani ngendaba ezijeneyo zonke lezi?
Okunye kukhona abadube ukuthi abantu bathwele nzima njalo futhi kumacatshelana labazomthetho namapholisa akafamasipala ekutheni bathengisele endaweni ezilungiselwe lokho esingathi ngesikhiwa ama-designated trading spaces. So izinto kumele zilungiswe zenelezo. Abalaleyo bathi abasebenza ngabasondele eduze sibonisane ukuthi singakulungisa njani ukuze bathole amachinga okuthengisa bengahlukuluzwa, ngabangathethela impahla bengabhadalisa ama-fine. Kumbe obunye ubugwelegwele nje bukhona, abanye bayadiziswa uthabisa idola ngelanga. Nazothola ukuthi umuntu usebhadala imali eningi kakhulu inyanga siyaphela malanga ngokhipha ukhipha dollars sisibale $30. Ukanti-ke i-license itholi ingxenye yi-5 for $11 yamenza athengise ekhululekile. So abantu ngabayasondela sibonisane ukuthi kwini esingakulungisa ukuze basebenze bengcono bephephile. Bona ngani izinye izinto ezinganiziyahlupha kakhulu ekuthengiseni. Nxa sikhangele futhi kunje kwi-16 days of activism against gender-based violence, kulokuhlukuluzwa kwabantu abangomama xa bethengisa emkambo laphana bephasula izinqe. Abanye bekhomenta benika amazwi okweyisa kumbe okunqunula abesifazane. Kuyenzakala emkambo yokuthengisa khona lokho, futhi eqhuquzela ukuthi abahlonitshwe uma abathengisayo ikakhulu ngomkhankaso nalowo khona laphambilini.
Okunye-ke babandiweni,
siya khuthaza ukuthi abazisebenzayo bengasabi ukusondela emnyango kamanisipala nxa kulezinto ezingahambi kuhle, ngoba njengoba ngitshile ukuthi ziningi iy'nkinga abahlangana lazo nxa besebenza emikambo etshiyetshiyeneyo. Njalo futhi bengesabi abantu abasebenzayo ukuthi bavule engathi ezinye iy'nkundla zokuthengisela eziphandle kwedolobho, esingathi ngesikhiwa ba-create amanye ama-business hubs phandle kwedolobho ukwenzela ukuthi singayethelani inyawo, ngoba eqinisweni nasizesanele sonke ukuthi sithengisele edolobheni. Kodwa ungakhangela ngesikhathi se-COVID laphana abantu baqalisa ukuthengisela ekhoneni lenketha ngale kubontemba nakwezinye indawo okungala abantu khona, and kathesa kuma-business hubs abantu abatshona besiyathenga khona. So nxa zikhona indawo abantu abazibonayo ezingavulwa njalo, kungayehlisa izinga lokunyathelana lezinga lokula lokwangendawo edolobheni enzikini yabo Bulawayo. Labedolobho ngathi omansipala nxa isakha amathawuni amatsha kumbe amalokishi amatsha, kangakhohlwa ukuthi kumele atshiye izikhexe zokuthi abantu bathengisele. Esikhathini esiningi bacabanga abantu bamabhizinisi ama-shops, but ngabacabangeli abantu abangathengisa beyenza ama-hubs khona ngale ndawo lezinje ezakhiwayo. Ngathi yizo izinto nje ezihluphayo abantu abazisebenzayo kuzona lezi nsuku.
Inhlanganiso yenu yenzani ngendaba ezijeneyo zonke lezi? Kuyasebenza yini lokhu babandiweni?
Imizamo ekhona ukuthi siyazama njengenhlanganiso ukuthi senze lokho esithi ngesikhiwa sifundise ama-traders nge-income diversification, ukuthi bengakhangeli phela ukuvuka siyahlala ematamatisini, but akhangele amanye amathuba angabamba angamnika imali engxenye yokupheka impahla ezithize engazithengisa zimnikeze imali, kumbe ezinye izinto angazenza ngaphandle kokuthengisa izinto azithengisa. Abanye sibajale ngingathengisa amatamatisi le 20 years kodwa umuntu okele bhokisele lodwa akatshengisa ukukhula. So siyazama ukuthi bathi bacabange ngaphandle kwebhokisi kumbe kungala bhokisi at all, ukuthi bathi diversify ama-sources of income zabo, bazama amanye ama-ideas angabancedisa. Njalo futhi sibafundisa even nge-value addition ukuthi post-stocking loss nxa kodwa amatamatisi laphana imali engasathengwanga ayabola siwalahla, what value can you add ematamatisana ukuze kubele kurejiswe esithi post-stocking loss nxa ukubhizinisi. Njalo futhi okunye besikwenza kathesi nje besisiza abantu abalahlekelwe zimpahla ngemva kwengozi yomlilo eyenzakale komtizi emakethi laphana esabona khona izigidi zezigidi zama-rand lama-US dollars zalahlekelwa ngabantu besitshelwa zimpahla. Siyazama kathesi ukuthi sibasize, sisebenzela ngama-partners anjengabo-Dunchurch 8 ukubanika ama-cash transfer ama-$100 ukuthi bathole ukusizakala ngokuthenga ukudla lezinye imfuno ezithize. Njalo sisebenza labo Bulawayo City Council ezingathi zikahulumente esincedana lazo. So imizamo ekhona sibafundisa njalo futhi lokuthi bengakhulisa nje namabhizinisi zabo nalaba akade selahlekile lokuthi kuyile bangakwenza ukuze bareduce amathuba okuthi ingozi ezinjengama accidents nalawa emlilo angenzeki singathi disaster risk reduction lokuthi njalo abanye kade beluhlulukele kakhulu sibe senza i-group counseling sibizile ama-partners ethu njengabo contact ukuthi abangenzeka abakhansele abatshele ukuthi noyithemba likhona even sokuthe kwalahleka impahla lokunye futhi esikhangela ukuthi kuyena abangakwenza ukuthi bavikele impahla zabo sithi insurance le insurance scheme esilayo eyama-traders ebamba i-medical aid ebamba i-funeral cover ebamba i-hospital cashback plan ebamba i-fire policy nxa ulahlekelwe zempahla ebamba le personal accident nxa usuthelwa ingozi besizama ukuthi futhi babekwazi bazilungiselela ukuthi bengayijoyina le insurance ngenye imizamo esiyenzayo ukuthi sincedise abantu abazisebenzayo phandle konapho kobulawayo lakwezinye indawo.
Umnumzana Michael Ndiwene ngumqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association ubexoxa lo Gibbs Dube oStudio 7 ekobulawayo. Sokuyisikhathi senu balaleli.
I am going to go to the house. Uthatha ukuthi akumelanga wayenze nje uthatha icala ijajwa khona lapho same time makukhulunywa kuphikiswana amaloya bekhuluma imbono so la kuba kubona nje ukuthi into esegcekeni ukuthi lo uthabanga lo wesetshenziswa izandla kanti singoba kade zitshenziswa izandla sokunzima phela ukuthi bakuphawule ngoba sokubehlula ukuthi kube into esegcekeni ukuthi unguye sibe unobhala we-2PC hayi ake zama ukuhlonipha manje hawu ake zama ukuhlonipha uyayinsulo phugeni secatshile kasezwakala ukukhuluma eceleni sokuthusha omunye lo layo umana namhlanje la kodwa kuthiwa yiye abantu kumbe babesesikolo bona beqala lento yena unganani nxa semdala kudluluku kangako waye lokhu esayenza into ezingelangqondo kusukusela nge-23 years yakhe liyasitshela yona lokhu esihlupheka la namhlanje lokhu esihluphekiswa yibo wena wabona ngathiwa ukuvota lokhu into yokudlala yini okuphonga ukuthiwa abantu bazosukuma bayekuvota aye kuthi bazonqoba abantu bazozibisela izikhundla zonke abazikhiphayo bevele bekwenzelani khonoku kokuqala hayi bo nxa besidla imali yezanu ngabayidle ngezindlela hayi ngokusihlukumeza thina sikhathele ngento zokumbhubhi umbhubhi phela babasenzela bona lo abantu abadala abanga abafuna ukuthi basibahloniphe kodwa bona beyi babangahloniphekile hawu
amavuko amavuko lonke kustudio 7 kukanjani bakwethu ya hayi indaba le ekamdala lo or umalume or umfana engachaba ngulo odlala amacumbi ngabantu hhayi yona vele ayizwakali ukuthi ngiyawuluphi uhlobo kambe shuwa yena ungumuntu wathi ufuna ukuthi abeke abantu esintwini lapha kwaBulawayo jikijiki sekathi hhayi wonke umuntu uvumelekile ukuthi akhampeni noma ngakuphi kwindawo ngokwakusiphi isigaba usekaletha futhi abantu bakhe bakhona ngathi bazokhampena ngapha kwaBulawayo kambe ukudlala ngabantu into enjani yona le into enjani kahle kahle ma umuntu wena uhleli phansi ulalela izinto azikhulumayo uthatha kahle ikhanda hhayi madoda kunzima ngala madobhe kaloku bachaka kulo ya lapho wadelela lo muntu wadelela hayi kancane usho ukuthi wayeyisa uyise kakhulu lo muntu kanje ngizibuza ukuthi nani lina bantu balalela eliphikisayo lithi ngama-3PC kungani umuntu lingamazi waye lingambambisi lingambophisi ngoba limazi phela lenkosi yenu yena lo president wenu lo Chanisa waye athule yena angakhulumi nangakho lokhu ukubonisa ukuthi akaziwa lo muntu ngoba uthule kakhulu into enjani yazi izimanga izinto zakuleli lizwe kusibona sezinyanyisa kakhulu empeleni madodana
salibonani basakazi be-studio 7 ebingelela labalalela hayi babagawule ungak ukhulumiye indaba kaMasayi ngoba kathi singakubuza ukuthi uMasayi uyakhela emzini onjani kawazi lutho ngento zemavuko. Ungwezana uPF wena kunje. Mina lami nginje ngikutripuse yangazi lutho ngemizwa abantu betripuse eminingi kakhulu. Wena unje ufakaza into zecholotho lakho futhi nothe zemizwa yonke komunye umuze cholotho khona apho yabungakwazi. So ngizofakaza into zemavuko ukuthi wena uMasayi ubengadumanga. Utsho ngani ngoba wena vele kukho emavuka wazi umuntu. Uyabona noma wezana uPF emavuka wazi laba bezana uPF echolotho bazanzela uJonathan Moyo abanye ababazi abezana uPF so ungafakazi into zemavuka uyabona yikho ubona namapolisa nanamhlanje njengoba bethupu sibahamba bathi ugade emoteni kaScott Scott kabakazi bembuzela ukuthi abazake bembuphi kodwa kwafuna umuntu ngoba into leyo lezana uPF phakathi okulesandla sezana uvele umthetho kawuphakani lokazi wore wathunjwa ngoncwadi wathunjwa yiCIO elathunywe umnangako yikho ubona lanamhlanje ipolisa lingakazeli imbuze nalona muntu ukuthi yabona bethupu sibe kufaka kuTwitter lanamhla kuthule kuthezwi nga ufuna ukubona inxa sithi thina lapho uLesandra sezana umthetho kawuphakani nangu ukuthabanga uthabanga wathi recall ama MPs ethu lali sithi triple say la constitution itriple say avezi constitution yayo ecourt lama structures aye court umajors uthi inxa uyakhangela wabona vele uthabanga exists sokunzima uthathona isicala ngoba uthabanga ngakho vele uthabanga ule constitution ye MDC bese gwerumbe kwa 2014 ngenxa uLesandra sezana umajors uthi saba la ukuvuke ngekho uyesaba ukuphelelwa umsebenzi sokumele ukuthi icala lihlalele kupending angasinikisi inqubo yabona lalaba babe support uChaba ngoba sitele ukuthi kade sechiru dingane country park usichazele ukuthi uzalwa ngupho umzilikazi
siyabingelela siyabonga umbuzo wami namhla usekutheni uJoseph Chuma wena abakhulumelizana wonke uBelief Gawule bonke nje abantu bezana abakhulumelizana since 1980 babe kuphi ubangcawe ukuthi uJoseph Chuma evele ngwezana leso sikhathi izana yaqasha ukubulala abantu iqala umbuso ngo 1980 ibulala abalandeli bakaJoshua Mgomo yababulala yaze wafakela ibrigade u 55 brigade babaqeda tu amandebele namanje mancane nje ngoba babulala izana nale ibusa ithethe umbuso kuyinsmith bahamba bebulala abantu othonki rayibafa kula yibo bona bizana bakwazi uJoseph Chuma kuze ngokula omo blessing abafazi ubulala uzobulala nomfazi njengamanje upastor lo abamtshaya ngocelemba manje izolo lapha eHarare sebe kuphika bakuphika kubani bacwane bezubana isilini izano ngegazi bayivula ngecult yegazi bakwazi basebenzela igazi shuthi ebusuku nje bancela lona beye bese zizilimi elong izano uPF ngaphuma embuso sizilabantu abayisupportayo njengabonabo ukhaliphani Putin nabosengeza uChabanga bethi ayibuyizobusa futhi emathebele babebusa ngenkani abantu besindebeleni babantu bakithi Zimbabwe abasayifuni izano sebayiwonta incela igazi elingasekho amaZimbabwe nalithatha ngegazi loncelwa izano for 50 years hayi kodwa labona abakhulumela izano sidake bubili amahlongeni la ngoba uNkulunkulu ubabhekile ndusazokhuluma phezu kwabo ngelinye ilanga siyabonga.
Laba ngabalaleli bomsakazo weStudio 7. Ubundaba zakwele Melika umnumzana Anthony Blinken umphathi intambo kahulumende wabona ukudlelana lamanye amazwe wethekelele izwekazi le-Europe. Ukhangelele ukuba uzaxoxisana lenkokheli yamazwe achiyeneyo ngokusekela ele-Ukraine elihlaselwa kakubi ngele-Russia. Abezindaba abe-Reuters ababika ukuba uBlinken wenza uhambo lolu ngesikhathi ele-Israel ithobelane le-Hamas eyabulala yathumba izizalwane zakele-Israel ngomfumfu lonyaka. Ababona ngokwenzakalayo bathi elemeliko kwamanje libhekane lempi esabekayo ephakathi kwele Israel le Hamas.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Sike sizwe ezomculo.
Ngibona uJesu Salbona nbalaleli igama nguPrecious Diana ngibuya enkayi eGampinya ngicula igospel ngingene kulendima yomculo ngo-2012 lama album awu 3 album yokuqala yaba ngo-2012 isikhathi sisondele kwabuya esibili ngo-2015 ukuphelile kwabuya esithathu ngo-2018 uArise and Shine Kwabuya i-single track last year 2022 kweswela inhlakanipho. Njalo ngo-September ngithole indondo ezweni lase-South Africa eDurban, the best gospel artist. Okwamanje nginominethiwe kuma-awards awe-Neighbor magazine. Abafuna umculo wami bangawuthola ku-online stores njengaku-YouTube naku-Spotify. Ngiyabonga balaleli.
Siyabonga kakhulu Ntombe Ndala. Singakagqibi uhlelo lanamhlanje, wathi sikhangele ebesilazo. Ziyaphela izifuyo elupane ngenxa yokuselakala kwamanzi lamadlelo. Izakhamizi zakwaBulawayo ziqhubekela phambili ngohlelo lokuhlanza imigwaqo. Bathwele nzima abathenga bethengisa impahla eZimbabwe. Lingakhohlwa phela ukusithumela incwadi ye-email kuKelly@ studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngudabo kancube ngisithi lisale.